Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 2 kuMpalakazi 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kade sifuna ukubonisa uDirector General we-ILO isihlupho sihlangana lazo in our quest for social dialogue, sikhuluma lehulumende yethu le-business, sosabonisana the challenges we are facing.
Inhlanganiso ye-International Labour Organization ithi kumele kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende, abaqhatshi lezisebenzi zakhe ukuze eleZimbabwe lenelisa ukuqeda ukungalinganiswa kwendlela zokuziphilisa.
Nxa ubaba umthulu minister inflation yehlile, engxenye ingabi yehlile xa besijonga emaphepheni.
Inhlanganiso ezimela izisebenzi zithi intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka, lanxa umphathi intambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube esithi inani lokukhwela kwentengo lehlile. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngabatsha kugcina kubangela ukuba baye emacansini bengazifikelanga, osokukhuphula inani labahlaselwa ngumkhuhlane wengculaza. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umqondisi wenhlanganiso emela izisebenzi emhlabeni jikelele e-International Labour Organization, uMnumzana Gilbert Fosson Hongbom, uthi kumele kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende, abaqhatshi lezisebenzi zakhe ukuze eleZimbabwe lenelise ukuqeda ukungalinganiswa kwendlela zokuziphilisa. UMlondolozi Ndlovu usethelela lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe eHarare, uMnumzana Hogbo uthe lobanje eleZimbabwe libhekane lendubo zomnotho, kusobala ukuba uhulumende uzama ngazo zonke indlela ukulungisa okuhluphayo. Uthe ukuze kube lokuzwanana phakathi kukahulumende nezisebenzi zakhe, kumele kube lokukhumisana umlotha.
Ngifuna ukukhuthaza sonke ukuba sisebenze sonke ukuba singenzani ukuba sithuthukise amathuba ukuba wonke umuntu athole okungamphilisa.
Uqhubeke wathi phakathi kwamazwe wonke asemhlabeni, amazwe akuzekazi e-Afrika yiwo alokungalinganiswa kwamathuba okubangela ukuba kube lomehluko omkhulu phakathi kwabaswelayo labatholayo. Uthe ukwehlukaniswa kwamathuba emhlabeni jikelele kwengezwa lubhubhane lwe-COVID-19 ndawonye lokusetshenziswa kwemitshini yakulezinsuku osekwenza amanye amazwe asalele emuva. UMnumzana Hongbo uthe uhambo lwakhe lolu lumenze wabona ukuba eleZimbabwe liyazama ukuthuthukisa umnotho walo lanxa kule migoqo elibhekane layo efana lezijeziso zomnotho. Ekhuluma kulomhlangano omphathi intambo kahulumende obona ngokuphathelane lezisebenzi, uMnumzana July Moyo uthe uhulumende ujabulele uhambo lukaHogbo njalo uzathatha iziqondiso aziphiweyo.
So I'm happy for you to be here and we are organized in a tripartite nature.
Ngiyathaba ukuba ukuleli, thina siyazwana njengohulumende, izisebenzi abanhlanganiso ezizimeleyo namakhansili ethu.
UMnumzana Hogbo ubuye kweleZimbabwe izolo wahlangana lohulumende, izisebenzi labaqhatshi abenhlanganiso ezihlukeneyo efuna ukuzwisisa ukuba basebenzelana njani kuleli. Omunye ophatheki emhlanganweni lowu emele izisebenzi engunobhala weZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU, uMnumzana Khuda Kwashe Munengiwa uthe umhlangano lo lohambo lukaHongbo kuzancedisa eleZimbabwe.
Kade sifuna ukubonisa uDirector General we-ILO isihlupho sihlangana lazo in our quest for social dialogue, sikhuluma lehulumende yethu le-business, so sabonisana the challenges we are facing, but essentially akaso yena azomalungisa, sifanele ukuthi sikhulumisane nehulumende yala nebusiness zalapha silungise ama challenges lawo. Sambonisa ukuthi hayi tripartite negotiating forum seyiqalisa ukusebenza but iyayenza ama baby steps. We wanted to run, we wanted to work much effectively.
Kodwa osebenza engumbalisi uMnumzana Themba kuyemoyo uthi imihlangano efana lalowo akayisizi lutho nxa abaqhatshi bengalungisanga indaba zeholo.
Siyadana vele ukuthi udirector we-International Labour Organization nxa ebuye eZimbabwe ukuthi azozwisisa ngesimo zezisebenzi, kutholakala ukuthi inhlanganiso ezimele izisebenzi kazinxuswa.
Ingcwethi zithi uhambo lukaMnumzana Hogbo luqakatheke kakhulu kweleZimbabwe ngoba yilo elizathatha isikhundla sikamongameli we-ILO conference ngomnyaka ozayo. Ukusasa uMnumzana Hogbo yena odabuka kwele Togo njalo engumkhulu we-ILO wakuqala ukuphuma kwele Afrika uzahlangana nomongameli Mnangagwa emzini we-State House. Izisebenzi kweleZimbabwe ziyakhala ngenxa yeholo ezithi liphansi kakhulu kubangelwa ukugugudeka kwemali yeZimbabwe Gold yona eyawa isisindo ngesilinganiso samachumi amane lantathu ekhulwini 43% selokhu yabekwa okusemthethweni nguhulumende ngombimbitho lonyaka. Iningi lezisebenzi lithi alenelisi ukuthenga ukudla, ukubhadala indleko zesikolo lokugcina imali eyokwakha lokuya kukhefu ngenxa yesimo somnotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi uhlupho lokusilela kwamandla kagetsi elizweni luzaphungula luhlelo olusungule namuhla ewange olukhangelele ukwengezelela lapho okwakhiwa isitishi ukwengezelela amagetsi lapho kwakhiwa isitishi esikhangelele ukuphehla i 720 megawatts lesinye ese 200 megawatts esebenzisa amandla elanga. Umkhosi wokusungula loluhlelo oqhutshwa namuhla lapho obekulomongameli Emmerson Mnangagwa, umsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga, umgcini sihlalo wenkampani yeZesa Holdings uMnumzana Sydney Carter, lezinye iziphathamandla zikahulumende lezenkampani yeChina axhasana lazo. Inhlanganiso ezimela izisebenzi zithi intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka lanxa umphathi intambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube esithi inani lokukhwela kwentengo lehlile. Mnumzana Ncube wethule lokho kuluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende alwethulele iPhalamende ngeviki edluleyo. Uthi lokho kwabangela ukwethula kwemali entsha eZimbabwe Gold, ZIG, kanye lenhlelo zebhange elikhulu lesizwe le-RBZ. Kusenjalo ingcwethi yezenotho yasemelika elodumo uSteve Hank uthi eleZimbabwe lilokhu likhokhela emazweni omhlaba nxa kukhangelwa inani lokukhwela kwentengo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions uMnumzana Ambrose Sibindi.
Ubaba uMthuli Minister esithi inflation yehlile, engxenye ingabe yehlile ngabe sitsho emaphepheni, kodwa ke mina niza kukhuluma mmele abantu abaphansi ukuze babathengayo. Uzananzela ukuthi khathi esingasikhuluma kanje uzathola i-$1 is equivalent to around $25, $26 xa sibalisa ngale ifigure kahulumende esemthethweni e-Reserve Bank. Yikokukhona. Kodwa nxa isisebenzi sesingena esitolo sesithi siyathenga, uzananzela ukuthi i-rate abayenza siyena leyo. Uzathola abanye nxa usuyi-convethi i-rate xa usebenzisa i-RTC usebenzisa iswipe, ungayikhangela ukuthi athethe kulezinye izitolo ezifika kubo 35 i-$1 US to 35 bond.
uMnumzana Ncube ukhulume njalo ukuthi kube lokuhlaliseka kwe-rate nxa sikhangela umkambo omnyama kanye le-bank rate. Likubona njani lokho?
Yikho njilo ukuthi eyangapha kule e-Reserve Bank ikhona bobo 25 samuza ku-26, but yomkambo omnyama sikhuluma kade kathesi kwezindawo uyayithenga ama-40 kusiya ku-43. So asiboni thina kulokwehla, asiboni kulokwehla. Njalo futhi kubuhlungu ukuthi nxa vele uminisi esesitsho njalo ezindaba zama ukuthi lo mkambo omnyama i-black market lawo sebeyilegalize phela. besa kaila ujumuisha vela kulimenga yao ukumbesa kulimenga kulimenga leo kulimenga semtetu leana yamkambo mnyama veli sisi ya biko yuko vela kusu as long yana yamkambo mnyama biko na inflation zasal lugi problem mabaya wana daba kanga liaba manpeti zinuweza wati iko indaba zetu mentsi sisi kasle kubeka zisuba itola letu daba lipela man so ngazi nzela china jana bantu sikuwa expansi siyakuzwa mina sokuchilo kodwa practical asikubone kusenzakala sibona nje lokho izitranseli siyaphezulu abantu bethwala nzima xa bezama ukuthi bathole idwala eAmerica kumkambo omnyama
ingcwethi yezenotho eseMelika lapha uSteve Hanke yena ngomgqibelo okhiphe umbiko esithi iZimbabwe lokhu iyo ele inflation ephezulu kakhulu nxa sikhangela amazwe onke omhlaba esithi ifika ku 1198% ngomnyaka ili ubona sengathi lokhu kulokhu okuliqiniso na ukuthi intengo yempahla eZimbabwe ikhwela ukwedlula kwamanye amazwe onke omhlaba.
Yes, lokho kungaba liqiniso lanqangela ufakazi la kwezindawo ukuthi uhamba kanjani. Kodwa kungani ngifuna ukuthi leyo mcabango ngathi ngiyawuthenga kuyilokho. Kusube sibalale ukuthi eZimbabwe akula umuntu okontrola izinto. Lowana oyabe efake iprice yakhe wena nga usiya ku-RTGS awusozukwazi emthina yokubhalweni abasokutshaya umthina nga usuzimezukayelile sithi uyayidivida. Wonthi no intengo othenge ngayo last month akusayiyo isikhubuke yaphezulu ngerethi so ngokunjalo lo okufakazayo ekufaka leyo ndlela engayiwenza iresearch kodwa lapho esikubonayo iqinisweni ukuthi inyanga yanga sekuhole njengezisebenzi siyalandela ukuthi nxa usuthi uyathenga ukuthi angelandelayo bese lo kuyithenge ngemali ethi nxa usenza RTG siyabisiqansi imali zethu azimndawoni ngeke ziyanothi step zihlala zirise siyaphezulu.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso MLS 7 eZimbabwe Congress of Trade Unions ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo umanyano weSADC undawone lenhlanganiso eziphathisa uZulu uthi kudingakala usizo ngokuphathisa emazweni angezansi yeAfrika lapho okulabanengi asebesifa ngendlala ngenxa yesomiso. Iziphathamandla zamazwe lenhlanganiso ezijene ezingenomhlangano oqoqwe yiSADC indawonye lomanyano United Nations lezinye inhlanganiso ezisebenza zizimele zithe kule ndingeko yokubuthanisa imali ezaphathisa uZulu. Esethula uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ngomnyaka ka-2025, umphathintambo wezemali uMnumzana Ncube uthe ugatsha lwakhe lubeke eceleni i-R813 million eyokuphathisa abalambayo abasemaphandleni abayizigidi eziyisithupha 6.2 million kanye labasemadolobheni abafika phose izigidi ezimbili i-1.7 million. Uthe uhulumende ozaphathiswa zinhlanganiso ezizimeleyo ngemali yokudla kwabalambayo engamadola emelika isigidi ezilikhulu i-$110 US, kodwa lokhu kuza ngemva kokuba inhlanganiso ephathisa abalambayo e-World Food Program yehluleke ukubuthanisa imali yokuphathisa abalambayo eneleyo. Inhlanganiso elwela amalungelo omnotho wezakhamizi ezihlala endaweni okwenjiwa kizo amatshe aligugu e-Mining Affected Communities United in Action kwele South Africa yethesa umphathintambo ogatsha lwendaba zamapholisa uMnumzana Senzo Mchunu umlando wokwethula inkulumo elokuchwasa ngobuzwe i-xenophobia ngemva kokuthi ethe kuqathekile ukuthi abantu bakhumbule ukuthi otsheketsha abadinga ukuhlengwa osokwedlule inyanga bevalelwe emgodini wegolide eSoutfontein eNorthwest kulelo lizwe ngabantu bokuza. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-Mining Affected Communities United in Action uMnumzana Meshack Mbangula utshela iStudio 7 ukuthi kubaphathe kabi kakhulu ukuthi emhlanganweni ongolwesihlanu lapho bebukhangelela ukuthi umphathintambo uMchunu uzobatshela ukuthi otyeketsha abasemgodini bazahlengwa nini njalo njani, uqede sonke isikhathi ebachazela ukuthi yizigangi eziselizweni ngokungekho emthethweni.
Thina sithi khona into okuthiwa ubuntu. Government yethu mayenze sure ukuthi while nayo le rescue team yakhona ingakacali ukusebenza, abantu mabanikezwe amanzi, mabanikezwe ukudla, because asifuni ukuthi sitholekale mase kuthiwa kuyongena lapha phansi kokhishwa abantu, ukhishwa idolo. So sithi government save impilo zabantu abantu labalapha kufanele hayi ukuthi mhlambe ilwane abantu
umnumzana Mchunu uba ngelokuthi kuthela ukukhulu futhi ngesikhathi sithi uyazi ukuthi bakhona abafuna labo tjeketa bokuza bahlengwe ngoba sebe baqomile.
There were many people who spoke. They said
iningi lenu ebelikhuluma lapha lithi njengezakhamizi lingene umsebenzi wabotsheketa ngoba lilambile njalo ingela msebenzi kodwa alisitshele ukuthi indaba emgodini lapha ugcwele abezimbabwe labemozambique.
So many Zimbabweans overtook you and they are here in numbers.
Umkhokeli wezakhamizi zelokishini lekhuma lapho iningi labotsheketa laba abahlala khona umnumzana Thembile Botman uthi akuzwisiseka ukuthi kungani ngesikhathi kufanele kuhlengwe abantu abasengozini yokufa kuqalwe ngenkulumo ende echaza ukuthi ngabokuza.
Sicela ukuthi asibakhipheni bonke labantu ukwenzela ukuthi noma benze iimposiso akwazi ugovernment ukubajaja ngasomething akukhathaliseki ukuthi badawukaphi. You must remember ukhumbule ukuthi le mine sisakhula thina bezisebenzwa ngabantu abadabuka kulamazwe Mozambique, Lesotho, Zimbabwe abo bebesebenza la.
Ingcishi yezomthetho wezamalungelo oluntu umnumzana Mamehlwe Sebeyi uthi okufuna kwenziwa nguhulumende lokhu ukwekela abantu befela emgodini ngesizathu sokuthi ngabokuza yikwephula isisekelo sombuso. Uthi section 11 wesisekelo sombuso weSouth Africa ukubeka kucace ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokuphila. Lokhu uthi kusekelwa njalo ngumthetho womhlaba u-Article 6.1 owe International Covenant on Civil and Political Rights 1966 wona othi wonke umuntu ulelungelo elingasusekiyo lokuphila.
That is a speech with of a ministers of apartheid regime.
Inkulumo yakho mphathi ntambo Mchunu ifana xa thulisa sethulwa ngabaphathi ntambo bakahulumende wonqindezelo. Yonke inkulumo yakho isitshela ukuthi laba bantu ngabe Zimbabwe ngabe Mozambique utsho ukuthi bona akusibo bantu.
Kusenjalo tjeketa laba baqalile kuphiwa ukudla lamanzi lamhlanje ngemva kwesinqumo somthethwandaba. Umongameli Cyril Ramaphosa uthe kuza kwenziwa uhlelo lokubahlenga wathi loba bezaphathwa kahle kuhlonitshwe amalungelo abo bengaphuma emgodini bazajeziswa ngumthetho ngamacala abalawo. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abedlula ichumi babhubhile ngemva kokuhlaselwa ngamabhomba eSyria leRussia esigabeni se-Idlib lesigodlo saleyo ndawo. Lokhu kubikwa iziphathamandla zeSyria ezaziwa ngokuthi ngama-White Helmets ezisebenza lapho okwelabaphikisana lohulumende walelo lizwe. Ukulwisana lokhu kulandela ukuthunjwa kwedolobho le-Aleppo ngeviki edluleyo. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngabatsha kugcina kubangela ukuba baye emacansini bengazivikelanga njalo inani labasakhulayo abalomkhuhlane wengculaza lihamba phambili uma liqhathaniswa lelabadala. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital uDokotela Nasisiya Zwanga uthi ukusetshenziswa kwezidakamizwa akukhethi ubulili lobudala kodwa kwabatsha kuhamba phambili ngoba bagcina besiya emacansini okungela kucabangisisa.
That's a major risk. You know, most people when they've taken one or two
abancane labadala bayathatha izidakamizwa begcine bedingeka besiya emacansini okudala ukuthi inani labatsha elibanjwa umkhuhlane wengculaza likhule.
Umqondisi we-National AIDS Council wobulawayo unkosikazi Senatranyathi uthi benza konke okusemandleni abo ukulimukisa abatsha ngengozi yokuthatha izidakamizwa lokuya emacansini bengazivikelanga.
Yeah, iNational AIDS Council iyaphatheka ngendawo yama-drugs. ukuthi abantu nxa sebengena kuma drugs abasoze bebe lempila kahle ngenxa yokuthi kuzaba yenza ukuthi besenza ama behaviors aba angakhozela ukuthi bethathe i-HIV kumbe bememethise i-HIV kulaba abanatha amaphilisi nxa umuntu sedlelise kuma-drugs asoze nathe kuhle amaphilisi akhe lokhu kuzayenza ukuthi impilakahle yakhe ingabi kuhle.
Olwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa kobulawayo umnumzana Effort Dube uthi kusasenzima ukunqanda abatsha ekuyeni emacansini ngemva kokuthatha okudakayo.
Njengesizwe sesibhekane lobunzima obukhulu ngoba ukuthatha kwezidakamizwa ngabatsha kuyakukhula izwe okugcina njalo kudala okunye ubunzima ngoba inani labatsha asebebambe umkhuhlane liphezulu kulelabadala. Kubangelwa ukuthi uma sebethethe izidakamizwa abasoze bakwanise ukuzibamba lokucabanga ngekusasa yabo.
Unkosikazi Nokuthula Nkiwane uthi wazala indodana yakhe ingenamkhuhlane.
Uyabona okwenzakala emikotweni phandle lapha kunzima. Unkululeko ngamzala engilangculazo ngokwazi kwami kodwa uthe esevela e-university ube esengogulayo sathola ukuthi ubesenatha edakwa khonale esikolo. Sebanjwe ingculaza okuhle ukuthi usengenile ehlelweni kodwa ke uzidingile umkhuhlane khonale.
Lokhu kuza ngemva kokuba eleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku lwe-World AIDS Day izolo. Abenhlanganiso yamazwe omhlaba ababona ngezempilakahle abe-World Health Organization bathi indikimba yokunanza usuku lwe-World AIDS Day lolu ithi take the right path. Ngesikhathi abezempilakahle bephakathi kokulimukisa abatsha ukuba bahlukane lezidakamizwa ngoba okwamanje eZimbabwe ingculaza ikusilinganiso sechumi lantathu ebadaleni i-13% kwabatsha isilinganiso siphezulu kakhulu kulabo abaleminyaka esukela kumachumi amabili kusiya kumachumi amabili lane. EZimbabwe kulabantu abayi 1.3 million abafumana belengculaza ngomnyaka ka 2022 kuthi abayi 98,000 babo kwakungabatsha abangamankazana abaleminyaka esukela ku 10 kusiya ku 19. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli waseMelika umnumzana Joe Biden usesule wonke amacala abesethethwa indodana yakhe uHunter phambilini kokusuka kwakhe embusweni esededela umongameli omutsha umnumzana Donald Trump ngoZibandlela. Nanxa eke wafunga ukuthi kasoze akwenze lokho uBiden wethule umbiko wezolo esazisa ukuthi uthethe lelinyathelo ngoba enanzelele ukuthi ukubotshwa lokuthonisiswa kukaHunter kwenziwe izitha zakhe ngezizathu zombusazwe. UHunter ubesemelele ukugwetshwa ngemva kokufunyanwa elamacala okuthenga umbhobho ngaphandle komthetho kanye lokwehluleka kubhadala imithelo edlula isigidi samadola i-$1.4 million. UTrump ukusolile okwenziwe nguBiden esithi yikwephula imithetho. Kodwa laye uTrump wenza okufanayo esephuma embusweni kuqala lapho akhulula khona ubabazala wendodana yakhe njalo wesula amacala ayesetheswa abanye ababekuhulumende wakhe abafana noMichael Flynn. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Kuyinto eluhlupho kakhulu eMelika indlela okusetshenzwa ngakhona ngokuba umthetho esikhathini esiningi siyawubona usenziwa lokho okuthiwa ngesiNgisi i-politicization. Sekwandile kakhulu ukuthi uthole sokulomthetho wama-Republicans, umthetho wama-Democrats ususetshenziswa ngendlela esibona bekusola nxa kusenziwa kwamanye amazwe. Kuyakhathaza ke khona lokho nxa sikubona kusenzeka. Izikhathi eziningi omunye umuntu bengeke bekuzathiwa khona hhayi akuvunyelwa ngokukwenza kodwa uTrump laye wakwenza babakwenze vele akwenzileyo uBiden asonto entsha kulokuxolela abantu kakhulu abavela eqenjini elithile eMelika. Lokho yinto esiyajwayeleka yazinza yahlala uTrump wakwenza uBiden uyakwenza ngethemba basezaqhubeka bekwenza vele besiya phambili ikakhulu ngoba iAmerica sihlukene kakhulu phakathi kwezembusazwe lokho okuthiwa yipolarization ngakho kuza kwanda ngokuya kwesikhathi.
UBiden uke wafunga phambilini wathi kasoze awesule amacala endodana yakhe. Kuyini okwenze waguqula ingqondo?
Lokhu ayekutsho wayekhankasa, wayesadinga ukuthi abantu beMelika bambone njengomuntu lwanokuthiwa uhamba lomthetho okuthiwa i-rule of law, ukuthi kawukhathalekile ukuthi olecala ngubani, umthetho kawulandelwa, gwetshwe, kwenziwe zonke leziya zinto. Wayengumuntu oziveza ngaleyo ndlela ngoba wayefuna ukuthi aziveze ngaleyo ndlela, ikakhulu ngoba ama-Republicans babemsola kakhulu ukuthi kusengenzeka ngenele ekuthonisisweni komntanakhe kumbe esigwebeni somntanakhe. Kodwa-ke njengalokhu engasabi ngu-president sekungena uTrump, kafuna ukuthi achiye umntanakhe phakathi kwalokho okuthiwa yi-legal jeopardy, engozini yomthetho. Ngakho-ke usemkhipha. Kodwa-ke kuzaba yinto ezaxoxwa kakhulu, okuzakhampenwa ngayo eminyakeni njalo ezalandela, okhethweni oluzalandela eminyakeni eminingi kusiya phambili, ukuthi kambe umthetho usetshenziswa ngendlela efaneleyo yini ekuxolaneni lapha. Kodwa-ke njengoba senge ngatsho, vele sokwandile eMelika ukuthi sikubone khona lokho. Kwakungenzeki kudala, kodwa hayi, sekusenzeka kakhulu.
UTrump laye sesike samuzwa esithi uzaxolela labo abavalelwa ngemva kokwenza udlakela edale lephalamende. Singathi okwenziwe nguBiden lokhu kumupha yini igunya uTrump ukuthi ngempela ebakhulule labo bantu?
Kakhulu okwenziwe nguBiden kumupha igunya elikhulu uTrump. Ubeveleza kwenza uBiden engakwenzanga, kodwa-ke nxa uBiden sekwenzile sekumgeza uTrump ngoba akasenzi lokho kubonakala kuyinto engakazi yenziwa, sesenza osekulokho kuthiwa ngesiNgisi normalize, into esihamba esijwayelekile esilisiko lokwenza izinto. Ngakho-ke sikukhangelele thina esikhangela ngezombusazwe labantu izakhamizi nethemba zokukhangelela ezeMelika ukuthi uTrump uzangena uzabaxolela labo abahlasela iphalamende ngesikhathi sekuwine uBiden. Ngakho-ke kuzahlupha kusiya phambili iMelika indlela esisebenzisa ngakhona umthetho, ngoba sisandisa kakhulu ezepolitiki emthethweni.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lontungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu ninabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sibone Studio 7, simbone, ngibingelela wonke umuntu nje kuStudio 7. Kodwa-ke osokumkhathaza kukodwa, manje ma ukuthi abezanu bayalwa bebodwa bebanga upresident ukuthi bazafake nanku Congress, anti Congress yikho lapho kuphethwa khona upresident wezanu. Thina singena, thina okwethu labo kufanele ukuthi sikhulume ngakho kukodwa, kufanele sikhulume ngento eyodwa ukuthi hayi kungayenzakala into eyayenziwa ngo-2017 ukuthi izanu yasebenzisa amasosha elizwe bechaya ikhuba ekhipha umgabe kathi bona sebezibona i-restore yezanu PF, which is wrong. So nathi singaconcentrate-a kulento le, angiyiboni isiniki ingqondo engasinika ukuhlakanipha kuyaphambili ukuthi bayenzani kuzanu PF. We don't care. Thina esikhuyakheya ngakho ukuthi they mustn't even try, bengazami lokuthi bezame ukunjani ukuyi-infiltrate-a ngapi u-constitution yelizwe, ngoba i-constitution yelizwe alikuvumi khonoko.
Silesicelo njengezakhamuzi ze-ward, siku-ward 11 eMgusi. Abantu be-anti-corruption bonke nje ama-department kahulumende babuya mhlaka-26 bezoyenza umhlangano bezositshela ukuthi konke okwenzakala okungekho emthethweni. Babuya kusukela mhlaka-1 November baze besebeqalisile, but asibaboni umonakalo lokhu sibawesi. Izihlahla ziyaganyulwa mahlayana eforesta, imizi yangena taputapu, umonakalo uyanda. Sicabanga ukuthi babezosirobha, babengalaqinisa, yibo abavumela abantu ukuthi ithengiswane endaweni, yabona imali yakhona bayidla konke.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lilakho kusithumela imibono yenu. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk luyalandela. Okwanamhlanje muliye Zimbabwe siligqiba lapha. Uhlelo lwehlanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube, ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.